Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Belakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso Nyoni sazothi owaseyenkayi South ubaba uHadeni yibo abasincedisayo nabo abasenkayi sabaaphushayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye kunjani sithala abalaleli bakho? Ye hayi siphezu kwalizulu kusukisela ngekhisimusi belikhanya ngani liyana sibili okuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, kaliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani bokuncedisa inkomo. Lakathesi nje inengi lazwa lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyefika inyanga kaMatch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa okuqakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela, kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba nobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abanengi babhekane lemigoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kule mhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise.
Isixwayiso sami ngathi sikabili, kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonya ukuthi lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele nyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikisha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakhampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi kungome masinye emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khabe labo jodo kuzancetsa kakhulu ukuthi umumbu la uthola ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kule nkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingacubi lonyaka, inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe, abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani zisesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo ngumandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDaba Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingeye sikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwale emazweni benze icrime ukuthi kuselakala kwemsebenzi, indlala, abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Ngoba ungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube nekubanjwa inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje athi sokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akuna msebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulela kudlula lapho. Kumanje i-youth ine-challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma ulambeke esiswini vele umuntu usuke ebele ingcindezi. Sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ukuthi ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la. Ubona sengathi udaba lolu aphathwa njani isweke ama ukudala kwamacala elizweni?
Intsha yenengi kodwa ingcindezi esuke isiwe khona intsha yamanje asalawuleki. Ayisa controlleni ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane ama project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku crime, ku robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje ezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana nangevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bezicome to emsebenzini khonokho abakufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy. Hayi mbonani kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane.
Njengenkokheli yabatsha ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene ekudaleni kwamacala ukuthatha izidakamizwa ukutshontsha ubugebengi obujeneyo ikhona na imiliyenza?
Yebo, siyabahambela siyabafundisa sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini imbangela kuyini kodwa bame kulizwi linye indlala esiswini imisebenzi yasilela. That's why abanye beziphoqa uthola umuntu usesidla ama-drugs, uthola umuntu usesenzani. Hhayi kodwa hayi siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba from ubugebenga noma yini kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma ngoba yabona nge-generation kukhona okuvelayo manje ayilawuleki intsha kodwa siyakubona i-challenge ekhona kusasele ngcindezi kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi. Mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth sithi ukuyihambela i-youth sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe sihambele i-youth by youth yonke indawo yonke i-province singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje le youth yasendaweni enje kodwa isifiso sami ukuthi sibhode nje sihambe sizwe izikhalazo sihamba namanye ama-organization abhekane ne-youth.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini okunhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Owenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko wethu.
Yesalomukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Lilami umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Nehlahla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mate lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mate oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kwabalanda siyawamukela kuhlelo baba.
Dube, lingabe litshona njani ngibingelele abalaleli ngisithi Happy New Year ngomnyaka ka-2025. I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni omusha.
Ya, lathi sibona ngazani kungabe kunjalo. Ya, kusitheke gobalanda kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcineliswe ngamadoda. Khona ngazani kathesi sokulokuyekethisa okuthize. Babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulileyo.
Yebo, uzakhumbula Mthembo endulo bekule lendawo bekule chiva ume mhlawumbe ngithi idale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni so bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana othole ukuthi usekhitshini ngapho mama babhizi bakhwezela impika konke ngale labafana bahleli hayi babelechiba labo lapho ababegwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzela njengamanje.
Iye kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu kukhanya kuseko phela kobalanda konke lokhu kuhamba njani?
Mthembo kakusekho ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasena sikhathi aqala abadala bethu bebenesikhathi labantwana yikubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe esezibona sephekekile sesiya kubo 38 years kodwa manje uzathola 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantwababo isikhathi esiningi. Sokuyindaba naleyo yokuthi egoli kancane kancane umuntu usesegoli umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya ugogo laye kakwanisi sekhulile amadolo sesala so abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike esimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane.
Kuvuselelwa njani kwabalanda kusitshele sibili ngokugcweleyo ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselelwe khonoko?
Mthembu kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna seziqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuyabheka le Plumtree obaba uyinduna uGambu uChief uFuyana kanjalo sukusela lapho istructure sakhona mawusikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho laphayana eliholwa ngomshengu omadabudabu so khona phana sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi siba sibefundiswe abafana kanti ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu so abazali mabebona la namabutho ethatha laba abafana babebona ngathi ababahlukumeza kanti ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswa kanjani bengalandeli lento esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya loba umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena sasingakwazi lokuthi nendulo lokuthi kuthiwa uba bekhona wena uyavuma abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyani ukupheka isithiyani kabakwazi lokhu abafana into ezazisiza kakhulu abafana abancane ngiyabonga kakhulu Dube
ye le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe njalo ungumlondi wembali zesintu ake okwalamhlasi malapha kuhlelo lethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo uGibbs Dube siyabonga kakhulu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani, salibonani, salibonani zihlobo zami zihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka-2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubani uNkulunkulu lomsa, uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze kube lapha. Kuba lithamsanqa elihleke lelo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene womnyaka 2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezijiyeneyo thina esithi siphilile asimbongeni uJehova udumo lonke luye kuye. Namhlanje ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka-2025 yilo lalo ukukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uza kwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela ke namhlanje ukuthi kadiki nxa siwuqala lo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho. Siqaleke ngokubala ibizwi lenkosi encwadini yokuloba kukaMathewu, Mathewu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu, Matthew 6:33 kufundeka kanje: kodwa afunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuya kwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezishushwa ngabantu, lami ngilazo engizifisayo, lawe ulazo, imindeni, amankampani amakhulu, uhulumende, ingabe ngubani lo lalo ukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bayafisa abanye, yebo hayi bonke ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani, hayi labo ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqathe ongana. Kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale kube bakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu kuqala umbuzo kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu uyimpilo, uNkulunkulu yikho konke. Unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. UNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu ke sesimbeke waba ngowokuqala, ubana emzini yethu uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano zokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. UNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyi. Wonke lokhu kubangelwa ukuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho, uNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. UNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu nguyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025, kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Baba Thixo, emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu kasifune wena kuqala, kuze bonke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Tiani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Sibonge uNtungameli obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu, osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Ezra Chisasibanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange, wahlala eVictoria Falls, wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngahlala koBulawayo from 1998, ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982, ngaze ngaphuma ngo-1988, ngase ngisiya eHlathi secondary ngo-1989, ngaze ngaphuma ngo-1992.
UMpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu wamakhulu, wacinisiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngase ngisiya eZiskostil ngo-1993, iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992, ngide 19 years. Ngaze ngafika ku-1998, ngidlala kuZiskostil. Ngo-99 ngabuya ngathengwa i-Restars eyayisiku-Premier League. Ngasebenza ku-Restars, ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala, ngase ngingena ku-coaching.
Esadlala u-coach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza level 1, ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo-2009, 2010, lokho engiqeqesha nje khonapho ku-Restars. Sacina ku-2011, lokho engisenza ama-badges ami u-CAF C lo-CAF B wami ngo-2010, 2011, ngikhocha ku-Chicken Inn Centre ngu-Adam Ndlovu. Ngasebenza laye ngo-2012, kwathi kuswelekala kwakhe ngatake over ngo-2013, ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu, wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama-Warriors kunye leqembu le-Highlanders.
Kuma-national teams ami ngasebenza from 2012 until 2022, ngaba le 12 years ngisezifa ngomanda 20, ngomanda 23 ngisiya ku-senior team. Ngase ngicina sengihambe ngo-2021 ku-AFCON eCameroon ngu-assistant coach kuNomeni. Ngo-2017 ngakoBulawayo City iku-Premier League, ngase survive relegation. Ngakuyo 2018 uMadinda wabuya kwaHighlanders wahambisa, ngasebenzela kwaHighlanders ungasini coach ngo-2018, 2019. 2020 wabuyela uMatinde Botswana ngasala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile umandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alumdlalo weBotswana lapho asebenze kwesikhathi eside.
Hayi eBotswana ngakhotha i-team kuthiwa yiMastauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa eSuwa ngakhontiya ngo-23-24 season. I-24-25 season ngilabo sehlukana ka-test nje ngo-December. Mhlaka-5 sehlukana saphatha ways leSuwa. Okwamanje ngikhona lapha kobulawayo menele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu okwamanje kala qembu aliqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni womnyaka odlulileyo. Ngimele 27, ikhamu namungeza Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imboni labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe eGonye, Nkayi Center, Nyaje, Gwelutshena, Mateme, Khomayanga lempumelelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival, uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yakuqala ezokuqala ezithanda ukukhuluma ngayo mina abekhala abaprovayida kakhulu ne-transport. Sasingela ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositova for 7 days. Kodwa i-regional funerals yalizinikela kukho konke, yaprovayida ne-transport. Asizange sithele ngithi ifuel yiyo yayibona konke, yayisinikeza izinto zokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumaphalamende kwanisukuthi si-approach-e u-MP wase-Nkayi North, uMama uThembiso Nyoni, sazothi owase-Nkayi South, uBaba uHadebe, yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho. Leso kuthithi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqalile ngoba asiningi masiceda omunye umcimbi kuqala phansi selela i-December ngoba sakubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka kuqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungu learn from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelele ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Kakhulu akuzange kube nodlame, kwakungenjabule, sijabula sithandana safike ngefemili nje siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizuzanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisaqathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba be-imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangenethisi ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izulu belisina kakhulu ukuze kugcine kufika abantu abakade bangaibakade sibakhalelele ukuthi bafike.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana Indlovukazi wezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival.
Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.